bana we love you kodwa sadaswakali labi ongithi sihlale njalo sicabana 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 we love you kodwa ngazi ngone phi labi oh 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 umunga sathokozeli ngicela ungitshele uyeke ungenza
Yeah.